ubabunki wane ngumuntu ophatheke kakhulu ekutholeni inkululeko kwele Southern Africa yonke. Ubabunki wane akaso qhawe le Zimbabwe kuphela, liqhawe le Southern Africa yonke ehlanganisa amazwe anjenge South Africa, Namibia, Zambia, le Zimbabwe, ngoba kulapho esilobufakazi obusegcekeni njalo obugcweleyo ukubana wasebenza kakhulu emazweni lawa, le nhlanganiso ezazivelela emazweni lawa ehlanganisa i-ANC, iSWAPO, le-Unity eZambia endabeni yokuthi amazwe lawa ethole inkululeko.
Ubabuchimonyo yena lithini ngaye?
Okusidanisa kakhulu njengebandla, njalo engithemba ukuthi yinto efanayo kuma-victims ku-ground, yikuthi abantu laba esibaziyo ngamagama abaphatheka ku-ground, ikakhulu ababeyikhokhela abafana loChimoyo, abafana loPerence Shiri laye osewasichiyayo, labo bonke ama-generals esiwaziyo asiyasichiyayo aphatheka edabeni lwe-ground, yikuthi sebe siyacatsha emathuneni bebalekela i-accountability.